bese bigita ezaka hlangana lama chief boni vinduna labo so bhuku hlangana lama teacher lesisebenzi kuwo bigita sikhuluma labo ngendaba yokuthi kufanele kube lomanyana owesizukulwane zonke labantu bonke ukuthi elizweni kubeke lokuguquka ukuze sitshintshe impilo zabantu bonke kwele Zimbabwe iregardless ukuthi umuntu ngeyebandla libabe zanupeva abuyile bezama ukumisa imeeting zethu babanjwa indlala zabanika ukudla ukuthi hayi dlanini lamanzi natshani ngenxa yokuthi lilelungelo lokuthi libe lizokhuluma sile nkinga kuphela nxa libuya lifuna ukumisa ama-meeting ethu lifuna ukuthi upresident welizwe advocate Nelson Chamisa engaqhubekeli phambili ngomsebenzi yikho-ke sifake abatsha abathungamelwa ngusisileya Chimbiri ukuthi bemise ukubana kungabi labantu abamisa ukuhamba kwethu lokuqhubeka kwenhlelo zethu so siyabonga abantu bemasingo ukuthi inhlelo zethu zihamba kuhle
manje njengoba kukhanya kulodlakela oluvela kwabanye amanye amabandla likhangelela ukuthi lizathatha njani lolu daba lizaqhubeka kunjalo na
ilizwe lonke siyathanyela ngoba abantu bonke balokuwelelana mfowethu ukuthi thina njengabahlali bemasingo singabe sisebunzimeni ukuthi siyayethuselwa amapholisa ekhuluma ukuthi hayi thina sisebunzimeni kodwa sivumelana lo mumo eselizweni ukuthi ujaha kangena so kuyaveza ukubana-ke thina sizasuka lapha siye kwezinye iindawo ezitshiyeneyo kodwa-ke ilanga lingakatshoni ngitsho ilanga-ke lokuthi ipolitics zingakafike emaphethelweni ukuze ujahe engene sizame kasho ukuthi sabe sihambe ilizwe lonke ikakhulu-ke emaphandleni ngoba iZANU-P F ilokuqambela abantu amanga sithi hhayi siyathathela abantu-ke insimu nxa thina singangena sizamisa lokhu lalokhu thina sithi abantu fanele bebekwazi ukuthi hhayi thina asimelanga lokhu simelela lokhu sibe siletha ukukhanya kundaba-ke zombusazi ukuthi ilizwe lethu liyephambili lokutshintshwa kwempilo yabantu so sisuka lapha sizatshela abantu ukuthi siyangaphi sisuka khona siyangaphi ngenxa yokuthi-ke yisikhathi sokuthi kube le nguquko elizweni
ngemva kokuya esigabeni lezi elihambe khona kubomaswingo khonangapho lizaya ngaphi bile njongo yini yokubhoda ilizwe lonke
okokuqala ukuthi sesifake abatsha bethu ukuthi belungisise indaba yokuthi kwanza ukuqhubekela phambili singamiswanga asila nkinga labantu ababeya lama-placard asila nkinga labantu abaseza amalungelo abo okutshengisela sile nkinga labantu abathi thina siluze ilungelo lethu lokuhamba abathi i-freedom of movement so yindaba esilungisayo yokuqala okwesibili ngiyamuza upatrick thina masiyo awumana ukhulumana ukuthi thina sile mbhobho lakho konke ukukhulumana iZANU-P F iyazakala ngababulali iZANU-P F iyazakala bathanda into zokutshaya kwabantu le msindo thina sibuya lokuthula sibuya le nguquko asisoze samiswa ngubani lobani ngenxa yokuthi into zethu zisemthethweni i-MDC ayisobandlela bhanwayo i-MDC iyazakala i-MDC alliance ithungamelwa ngu-advocate Nelson Chamisa so sizaqhubekela phambili ngesikwenzayo silungiselela ukhetho luka-2023